So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ka 30 Nkwenkwezi 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
So you cannot say what is happening in America does not affect us.
Amanye amalunga ebandla lokholo le United Methodist Church kwele Zimbabwe angasekeli ukuthandana kwabantu abalobulili bunye atshengisele namhle Harare esola ukwamukelwa kwalaba bantu ebandleni.
Yasethusa ngoba kutshengisa ukuthi kasila kabi serious ukuthi sivale ukwebiwa kwama precious minerals agoqela ogolide lawa ehamba siyathuthukisa amanye amazwe. Ungakhumbula sike saba le diamond lalo elinyamaleleyo njalo futhi eZimbabwe.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ezimeleyo esebenzela emazweni athiyene yomhlaba eSwiss Aid luveza ukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika ahamba phambili ekwebiweni kwegolide elikhitshwa elizweni nkudlu. Abezindaba abeReuters babika ukuba ingxenye yempumela yokhetho oluqhutshwe izolo kwele South Africa iveza ukuba ibandla leAfrican National Congress lithwele nzima kukhetho lolu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amanye amalunga ebandla lokholo lweUnited Methodist Church kwele Zimbabwe angasekeli ukuthandana kwabantu abalobulili bunye atshengisele namuhle eHarare ayanikeza uBishop Eben Niwatiwa owebandla lawo insolo yawo esithi kumele kube lomhlangano wesiphangiphangi owokuhlaziya udaba lolu. Benze lokhu kulandela isinqumo esithethwe inkokheli yebandla leli eMelika ethi sebevunyelwa ukuchada lokuba ngabafundisi abantu abalobulili bunye. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Amalunga ebandla leli ebehlabela esigodlweni seUnited Methodist Church kwele Zimbabwe eHarare esithi isinqumo esithethwe inkokheli yedale leGeneral Council kwele Melika siphambana lemilayo kaNkulunkulu. Bathi okusobala yikuba ibandla seliphumile endleleni zikamlimu, ngakho ke bafuna ukuba inkokheli yabo eZimbabwe iphumele egcekeni ukuba iyasekela ukuthandana kwabalobubili bunye lobahatshi. Bathi okhokhela ibandla elizweni uBishop Niwatiwa kumele aqoqe umhlangano wesiphangiphangi ukuze kuhlaziwe udaba lolu. Lokhu kuchasiswe kabanzi ngumnumzana James Kawatsa obekhokhela abakade betshengisela.
So you cannot say what is happening in America does not affect us.
Silibandla linye okwenzakala kwele Melika kuyasiphazamisa. Isono isono ngoba iBhayibheli linye singathi akusiphambanisi njani bona baguqula umthetho webandla lethu.
Akade betshengisela basole kakhulu inyathelo lokuba kuhlonitshwe amalungelo abantu abalobubili bunye besithi lokhu kuphambana lemilayo yeBhayibheli. Omunye wabo umfundisi Sibonginkosi Dube othi amasiko abensundu akavumeli lokhu.
So okwabhuti lobhuti akuzange kwabakhona since kudala okhokho bethu babekwala. Lokhu vele sithi kuyazila.
Lokhu kusekelwe ngomunye obevela kobulawayo umnumzana Erasmus Chuma othi kabasoze bagoqe izandla kusiba lomonakalo wokuvumela imikhuba yakwamanye amazwe. I-Studio 7 yehlulekile ukukhuluma loBishop Niwatiwa, kodwa osebenza ehofisini yakhe umnumzana Alan Gurubira uthi bayitholile incwadi yokutshengisela okwenzakale namuhla. Okhokhela inhlanganiso yabantu abalobubili bunye kwele Zimbabwe umnumzana Chester Samba uthi kulilungelo labo abatshengiseleyo kodwa vele umthetho weZimbabwe kawuvumeli ukuchadiswa kwabo kuleli uthi kumele uZulu ahloniphe amalungelo abo.
At least they've been allowed to protest or deliver their petition against
extreme. Siyathaba uba bavunyelwe ukutshengisela lokhu kuphazamisa abantu abalomzwili bunye. Ibandla kumele libamukele njengelizwe asilamthetho ovumela lokhu ukutshengisela kwabo akulandaba.
Uhulumende weZimbabwe loba nje engasekeli ukuthandana kwabantu laba. Isisekelo zombuso welizwe kasicaci ngokuthandana kwalaba bantu kodwa kasivumeli ukuchathisa kwabo emacaweni loba emthethwandaba. Ngomnyaka odluleyo umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga waloba incwadi esola ukuphiwa kuncedo lokufunda kwabantu abalobubili bunye esithi kumele beme izenzo ezimbi kodwa inhlanganiso ezizimeleyo zathi lokhu yikwephula amalungelo abo. Ibandla le-United Methodist Church lilakho ukudabuka phakathi ngemva kokuba elinye lamabandla lawa kwele Ivory Coast elilabantu abafika isigidi lazise ukuba seliphumile kumanyano wezinkonzo ze-UMC ngenxa yesinqumo sokuvumela ukuchadiswa kwabathandana ngobubili bunye. Ukutshengisela okwenzakale namhla eHarare kulakho ukuba yinhlanyelo yokudabuka kwebandla leli eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ezimeleyo esebenzela emazweni achiyeneyo omhlaba eSwiss Aid luveza ukuthi leZimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika ahamba phambili ekwebiweni kwegolide elikhitshwa elizweni nkudlu lisiyathengiswa emazweni agoqela eleUnited Arab Emirates. Igolide elebiwayo leli libiza phakathi kwamabhiliyoni angamashumi amathathu 23 billion US dollars kusiya ku 35 billion US dollars ngomnyaka. Amanye amazwe okuthiwa ahamba phambili agoqela ele Mali lele Ivory Coast. Lokhu kuza ngemva komnyaka umsakazi we Al Jazeera wethule ifilimu eveza ukuthi igolide leZimbabwe liyatshontshwa yiziphathamandla zikahulumende. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jan van Muswere uyakulandula ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende baphathekile kulolu daba.
Washington is no moral and legal basis to interfere or play a superintendent role in our domestic processes, regardless of the magnitude of its illegal regime change agenda interests in Zimbabwe.
Imelika ayilalungelo lokungenela endaweni zeZimbabwe. Amanga abo okuthi izithezo zenodo zikhangelane labalutshwane asegcekeni njalo kufanelanga emukelwe. Imelika kumele ibe lenhloni zokungenela indaba zeZimbabwe ngoba ilezandla ezilegazi elivela empini eziqalwa yiyo njalo zibangela ukungahlaliseki kwamanye amazwe.
Umnumzana Jan van Muswere ngumphathi ntambo obona ukwethula kwemibiko. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Khumbulani Maphosa owenhlanganiso yamathebeleland Institute for Human Rights.
Kuyasethusa ngoba kutshengisa ukuthi kasila kabi serious ukuthi sivale ukwebiwa kwama precious minerals agoqela ogolide lawa ehamba siyathuthukisa amanye amazwe. Ungakhumbula sike saba le diamond lalo elinyamaleleyo njalo futhi eZimbabwe. Khathesi sesisizwe ukuthi iZimbabwe ngezinye zamazwe eAfrica alahlela igolide lawo kwamanye amazwe ikakhulu awe United Arab Emirates. Lokhu kutshengisa ukuthi kuyiproblem athi kuphele yeZimbabwe njengoba ubeka bhathe e-Afrika. And inkinga leyi isentweni ezimbili e-Afrika. Okokuqala, abantu abasebukhokhelini e-Afrika iningi labo kalilani labantu, kalilani lentuthuko kaZulu kumbe intuthuko yelizwe, bangenela phana nje ukuthi bazidlise bona. Kukanti labo kanti ambagconi kangako. Inkinga ibisisiba kithi thina izizalwane zalawo mazwe. Lathi siyaphatheke ebuseleni bona lobo ngoba amasela wona lawo yithi siwachaye siwaqakezela izandla. Amasela wona lawo kumbe bona laba abakhiphi izembiwo zethu emazweni wonke yithi sibagidelayo yithi sibaqakezela izandla into esigqoka ama t-shirt abo lama Zambia abo sithone sixatshwa lilanga sihlalele bona ukuthi babuye begade phezulu kwegolide ebelebileyo balikhiphela izweni. So thina abantu bezwekazi le-Africa silenkinga kakhulu.
Uhulumende uyavuma ukuthi igolide liyebiwa kodwa sambona elandula ifilimu ethulwa yi-Al Jazeera, i-documentary ye-Al Jazeera eyayiveza ukuthi iziphathamandla zikahulumende yizo eziphatheke kumisebenzi yokuntshontsha igolide wakulandula lokho. Ugwalo lwe-Swiss Aid lolu ubona elwamukela njani uhulumende?
Angiboni mina uhulumende weZimbabwe elamukela lolu chwaningo ngoba kaluvelanga kuye. Luvele ebantwini abaphandle ngakho bazabasola. Yikho phela basoli Al Jazeera bathi bona ngamanga kodwa abasitshelanga bona iqiniso ngoba bona bayavuma ukuthi igolide liyakhitshwa bese besithi lokho sokuvelile kuluchwaningo ngamanga bese besekela kukusitshela ukuthi okuliqiniso kuyini ngoba enkomo nxa kuyikuthi wena uthi hayi lokhu kungamanga maphosa kumele ungitshele ukuthi hayi lawa ngamanga ngamaphosa iqiniso nani awunginiki iqiniso kodwa uyavuma ukuthi kuyoniwa ugcina ungishiya ngicabangela ukuthi hlezi ingxenye wena uyakwazi ukuthi okuliqiniso kuyini kodwa uyakufihla ngoba lawo ingxenye ulesandla kikho yikho ugcina kuyikuba kusubuswayo kucabangela kungathi akumelanga sifike sesifike ukucabangeleni njalo asibambeni evidence besegcekeni sibone ukulungiswa kwezinto zona lezo zilungiswe kuhle i-evidence iphume
kahle kahle kuyini okumele kwenziwe ukuze kwenqatshelwe ukuchaphazwa kwenotho yeZimbabwe le-Africa nje jikelele sikubonayo.
Okungenziwa kulula kakhulu akudingi into enzima kakhulu into elula kakhulu edingwe nzima. Ngizaqala ngeZimbabwe. EZimbabwe okokuqala ngasidivolveni amandla aye ezabelweni kuma district lama provinces.
Umnumzana Khumbulani Maphosa yingcwethi yezombusazwe njalo ekwinhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ubesechingweni loNtungamile Nkomo owe Studio 7. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ingxenye yempumela yokhetho oluqhutshwe izolo kwele South Africa iveza ukuba ibandla le-African National Congress lithwele nzima kukhetho lolu okungenza libanjwe ngamandla ukubambisana lamanye ukuze kubunjwe uhulumende womanyano. Lokhu akukaze kwenzakale selokhu kwasuswa umbuso wabamhlophe wobandlululo ngomnyaka ka-1994. Okwethulwe yikhomishini ebona ngezokhetho e-Independent Electoral Commission of South Africa kuveza ukuba ibandla le-ANC okwamanje labavoti ayisilinganiso esedlula kancane okungamathumi amane ekhulwini 43.4%. Ibandla le-Democratic Alliance lona selithole amavoti ayisilinganiso sokungamathumi phose amabili lanhlanu ekhulwini 24.9%. Kuthi ele Economic Freedom Fighters lona lilesilinganiso esifika phose ichumi ekhulwini 8.8%. Umkhonto wesizwe ilandela ngamavoti phose alingane lawe EFF. Impumela egcwele yokhetho lolu ibikwa iza kwethulwa ngempela viki. Akwaziwa ukuba kuza kwenzakalani kube ngumongameli uMnumzana Cyril Ramaphosa. Loba kunjalo kambe kukhona na okuqhutshwe kuhle kukhetho lolu njalo eleZimbabwe lingafundani kulokho. Ukuze sihlaziye udaba lolu Gibbs Dubuya Studio 7 uxoxe lomnumzana efidlela Ncube wenhlanganiso ye-Consumer Rights Association of Zimbabwe lomnumzana Nqabutho Mabhena okubandla le-Communist Party of Zimbabwe.
Sibonile abamaphathi amaningi befolile emzileni ukuthi bayevota begqoke impahla zamaphathi abo. Okwesibili esikubonileyo yebo ye kukhona ongahambanga kuhle abakusolayo kodwa abantu balethemba lokuthi i-IEC eyiyo ekhangelela ukhetho iyenza umsebenzi obukekayo. Kodwa loba-ke kuphazamise lokho kuthiwa i-network ngolwasemzini kwamanye ama-polling station. Esithathu esikubonileyo ukuthi ugatsha lwamapholisa lukhanya lungahambisani lelinye iqembu ugatsha lamapolisa lukhanya lusebenza luzama ukuthi izalwane zaseSouth Africa ezihamba ziyevota ba-protected akufanele kha. So ngokunye sekunazeleyo, kanti ke futhi kulolu khetho kuphuma abantu abatsha abaningi.
Baba Ncube, phozela khona busiza ukuthi ungathi
ukhetho lweSouth Africa besilulandela kakhulu njengabantu beZimbabwe ngokuba ingumakhelwane oqhakatheke kakhulu kwezenotho, kwezokuphilisana, kwezobudlelwane obuhlukahlukeneyo. Ukhetho lweSouth Africa luhambe ngendlela esiphe izifundo kulabakade befuna ukufunda ukuthi kuyenziwa yebo kambe lapha lalaphana kukhona okuyabe kusolwa kodwa okuningi kwakhona kuyabe kuyinto ongayifunda ukuthi ukhetho olukhululekileyo lubanjwa ngayiphi indlela. Njengoba sekuke kwathinta ukuthi awubonanga abaphethe amabutho besethusela abantu kumbe amapholisa esima lohlangothi oluthile kumbe bevimbela amaphathi amarali ukuthi angabamba amarali awo njengalokhu kufanele ikakhula kwe-opposition, kusekhona ukodwa oku-improvement abanye bethu esikhangela ngezokhetho ukuthi kusadingeka ukuthi kuqiniswe kakhulu, ikakhulu nxa kade ukhangela ithuba eliphiwa ama-political parties ukuthi liqalwa ngayiphi indlela ukuthi le ingaka, ngoba ubone inye kwezinye izithithi ubone isiba khona njalo nje iphindaphinda kanengi amanye engaveli. Kodwa-ke njengoba kulezitishi eziningi ze-television kutsho khona ukuthi abanye labo bele thuba lokuvela kwenye indawo.
Yes, ngathi kodwa okugcona kakhulu kuyini Mabhena, siyabona ukuthi bekungelamaphepha okuvota kwezinye indawo akufanele Zimbabwe khona.
Into eyenzakeleyo yikuthi i-network yiyo esuke yahlupha. Kukhanya ngani layo i-IEC ibingananzelela ukuthi abantu abaningi bazaphuma bayevota, kukhanya yikho kubatshayileyo. Kodwa-ke bazamile ukuthi bakulungise masinyane, njalo futhi lapho kuvotelwa khona uzayo nguvalwe kuzikhona indawo lapho abantu abavote kwaze kwaba ngu-5 AM ngoba bebevele betshilwa be-IEC ukuthi umuntu nxa ekulayini kutsha u-9 PM kasozaxotshwe uzavunyelwa. Yikho sisithi thina abantu be-South Africa bale confidence kwi-Independent Electoral Commission eyiyo-ke ephethe umsebenzi wokhetho. Siyabona khathesi kuyabalwa ama-results ayafakwa ku-board, amalunga amabandla wonke hleli ndawonye endaweni ezijene kuma-provinces la ku-nationalist center lapho okufikela khona ama-results. Lokho-ke kuyinto enhle kakhulu. Kanti-ke futhi abantu bevota izolo sibone abamalunga ama-political parties befake amatende duze benathisana ama-drinks esingaze sikubone ngakithi.
So abantu bangafundani kukhetho lolu baba Ncube?
Konke lokhu baba Mabhena aqeda ukukhuluma kuqakathekile ukuthi kufunde. Okokuqala nje kuyibudlelwane baba abantu beSouth Africa bona ngokwabo, ngokuba ngaphandle kokuthi bona baziphathe kahle kakhulu akungeke kube lokhetho olukhululekileyo. Ngakho-ke kuyinto eqakathekileyo leyo. Okwesibili, independence yama-institutions awe-law enforcement, awe-security, ukusebenza kwawo ngikutshayela izandla kakhulu. Njengoba kuthintwa nje ukuthi ama-results nxa engena ngendlela esegcekeni abantu bewalandela, kakuvuki ku-announcewa kungabonakalanga ukuthi ku-edwe njani, kufike njani kulokho, ubone omunye esephambili njengalokho esikubona kwelakithi njalo nje. Engingakugxeka, engingakusola yilokhu baba Mabhena akhulume wadlula kukho ukuthi i-IEC ingananzeleli ukuthi kuzaba labantu abaningi abazaba i-turnout. That is wrong, kumele sikukhondeme i-approach enjalo i-wrong. Board emanage i-election ikhangelela i-100% voter turnout. That is the principle vele osebenza ngayo ukuthi bonke abantu bazabuya bezovota. You prepare as if each and every registered voter is going to show up kwi-election. So to plan for 60%, 70% is inefficient. Kumele bakulungise ngo-2029 local government election before 2029. Kuqakathekile lokho. Kodwa by and large, hayi ukhetho beluqhutshwa ngendlela efundisa kakhulu abantu beZimbabwe labo umhlaba wonke nje jikelele.
Yebo, sokugcina Mabhena ngamafutshane.
EZimbabwe kawukaze kwenzakale ukuthi umuntu nxa ube ngumongameli kumbe eyisikhulu sebandlela ubusayo aphume eyakhe iphathi avunyelwe ukuthi angenele ukhetho, njengalokho esikubone kusenzeka kulo waye ngumongameli weSouth Africa uba uJacob Zuma owathena 16 December wathena ngazi ukuvotela i-ANC uzavotela i-MK party. Sibonile ukuthi ukhampeynile iphathi yakhe yenza kahle kakhulu ekhethweni.
Lapha lizwe umnumzana Ngqabutho Mabhena okubandlale Communist Party of Zimbabwe lakwinhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa Lomnumzana efidlela ngcubo ingcwethi kwezombusazwe okunhlanganiso ye National Consumer Rights Association of Zimbabwe bebexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Uhulumende lonyaka wengeze inani labongi abazafundela umsebenzi ezikolo zikahulumende ezilichumi last year galolunye eselizweni. Ugatsha lwezempilakahle luthi selubabhalise izifundi ezingamakhulu phose ayisithupha 565 okuzifundo eziqale kuyona linyanga. Inani leli khuphike lisuka kwaba ngamakhulu phose amane 368. Izikolo zabongi ezinengi zithatha izifundi kathathu ngomnyaka. Ukwengeza inani leli kwenziwa ngenhloso yokuvala izikhenxe ezachiwa ngabongi abachiya umsebenzi besiyadinga amadlelo kwamanye amazwe afana leBhilitane. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuthi ukwengezelela inani leli akusoze kuphazamise ukuzinza kwezifundo zabongi lanxa engachazanga ukuthi uhulumende uthatha amanyathelo bani awukukhuthaza izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ukuthi zingabaleki zisiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lodokotela uSkhwica Mfundo Elophi Sibanda.
Ukwengezelelwa kwenani labantu abasebenza bengomongi labomongikazi ngasikhathi sonke kuyinto enhle ebukekayo. Uhlupho esilubonayo ukuthi nxa beqalisa ukufunda kathesi baze beqeda isikolo ngemva kweminyaka emibili kumbe emithathu. Kube kanti ngasonesi sikhathi esisuka khona kule inani labantu abasezibhedlela lilutshwane kakhulu.
Ukwengezelelwa kwabongi labongikazi abafundiswayo ezikolo akusoze kuphazamise na imfundo kumbe ukujula okolwazi abalutholayo njengoba izikolo lezi ezinye zazilungiselelwe ukuthi zifundise abantu abalutshwane.
Abantu bengabaningi kakhulu abafundiswayo abafundisi bebalutshwana kungaphazamisa esikuthi quality of education, kodwa nxa kuyukuthi yinto yenziwe namuhla kumbe ebuzwena livi kutshengisa ukuthi kungabe kulohlelo lokuthi kudingakale ama-tutors ukuthi adingakale esebenza kulezo zikolo. Ngokuba ngumfundisi wabongi laba ubongazi ngumsebenzi ofundelwayo lawo ofuna abantu abane-experience.
Ngesikhathi laba abaqale izifundo besaqhuba izifundo zabo kungenelisa ukuthi kube lamathuba okulungisisa na lolu dubo, njalo labo bengaqeda abasoze bachiye umsebenzi sebesiyasebenzela kwamanye amazwe na kungenziwa njani lapha?
Okwenza abantu bebe balutshwana abasebenza bengomongikazi indaba yenotho yelizwe, iholo labantu, le inflation ebisilimazi imali yiyo engani ibangela ukuthi abantu bafise ukuthutha besebenza kwamanye amazwe. Nxa lokho kungalungiswanga kuzaba nzima ukuthi abantu baphenduke, ingabe ukuthi abantu bamanye amazwe babuye bazovala isikhenxe leso, ngoba kufanele umuntu afundiswe ngemfanelo aqede ikhosi yonke angangena umsebenzi. Akula shortcut engenzakala, kuba kwenziwa i-shortcut kuzaphazamisa indlela okukhangelwa ngayo izigulane.
USkhwica Mfundo Elophi Sibanda ngudokotela obesecingweni leStudio 7 eseHarare. Kwezi patelane le Melika, idale le jury liphakathi kokuhlaziya udaba olwetheswa owayengumongameli umnumzana Donald Trump olokufihla imininingwane yembadalo yokufumbathisa owesifazane ophila ngokuveza umzimba emphakathini ukuze udaba lwakhe lokuya emacansini laye lunganciphisi amathuba akhe okukhethwa ngokhetho lomnyaka ka-2016. Imikhankaso yalomnyaka iyaqhubeka phandle komthethwandaba weNew York. Intatheli zindaba yeVOA uScott Stearns uqoqe lolu daba elulethulelwa nguChris Gande oweStudio 7.
Ukwezemelika, Idale lejuri liphakathi kokuhlaziya udaba olwetheswa owayengumongameli umnumzana Donald Trump elokufihla imininingwane yembadalo yokufumbathisa wesifazane ophila ngokuveza umzimba emphakathini ukuze udaba lwakhe lokuya emacansini laye lunganciphisi amathuba akhe okukhethwa ngokhetho lomnyaka ka-2016. Imikhankaso yalomnyaka iyaqhubeka phandle komthethwandaba weNew York. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe lolu daba elilwethulelwa yimi uChris Gande. Kumaviki ayisithupha adluleyo umnumzana Trump ubekhonona esithi icala aletheswayo ngelezombusazwe.
There's never been anything like this in the history of our country.
Okunje akuzange kubonakale embalini yelizwe lethu. Yibuqili, yikungenela kwezokhetho ngumthethwandaba okuzinga elingakaze libonakale embalini yelizwe lethu.
Umkhankaso kamongameli Joe Biden ubungakhulumi ngecala likaTrump kwaze kwafika liviki ukubonakale umlingiswa olodumo osekela uBiden uRobert De Niro phandle komthethwandaba.
When Trump ran in 2016, it was like a joke. This buffoon running for president. No, never could happen.
UTrump aze angene kukhetho ngomnyaka ka-2016, kwakungani lihlaba nje kuphela. Lesi siphoxo sisiba ngumongameli, hathi akungeke. Sasilibale isifundo sembali esasibonisa ukuthi omahlekisa ababengathathwa njengabakhuluma iqiniso bagcine sebengomongameli ababusa ngochuku. KuTrump selilelinye ithuba akula ohlekayo khathesi.
Umcebisi kaTrump umnumzana Jason Miller uthi lokhu kubonisa ukuthi uTrump wayeqinisile sonke lesi sikhathi.
So the Biden folks have finally done it. After months of saying the politics had nothing to do with this trial.
Baze bakwenza abalandeli baka Biden ngemva kwenyanga ezimbalwa besithi lelicala alilani lezombusazwe. Babuthene besenza umkhankaso phandle komthethwandaba weManhattan. Lapho okuthonisiswa khona uTrump.
De Niro ukhuluma embikweni womkhankaso kaBiden othi wona uTrump uqhubeka esiba lokuphambana ekhanda edinga ukubusa ngendlela ezilobungozi kusukela aze anqotshwe ngokhetho lomnyaka ka-2020.
Now he's running again, this time threatening to be a dictator and to terminate the Constitution.
Nguntando kayiphikiswa edabula isisekelo sombuso welizwe.
If I don't get elected, it's going to be a bloodbath.
Ningekela ukhethwa kuzachitheka igazi.
Trump wants revenge and he'll stop at nothing to get it.
UTrump ufuna ukuphindisela njalo gasoze amiswe la yini ukukwenza lokho.
I'm Joe Biden and I approve this message.
Umkhankaso kaTrump uthi uBiden uzama ukuvala abavoti amehlo ngamaphutha ombusa wakhe. Ngesizwe isikhulumeli somkhankaso kaTrump unkosikazi Caroline Leavitt.
Because Joe Biden is weak, he's pathetic, he's a threat to democracy, not only with this weaponization of our justice system, but with his wide open border invasion.
Ngoba uJoe Biden ulobuvila, uyesabeka, uyingozi kumbuso kaNtando kaZulu. Athi kuphela ngokusebenzisa imithethwandaba, kodwa ngenhlelo zakhe zokuvula imingcele yelizwe, kungene abantu ngokungekho emthethweni, amalucacha, izigilamkhuba labanye. Umnotho welizwe lethu umanikiniki. Lezi yizo indaba ezimqotho kuzizalwane zeMelika.
Ucwaningo lwenhlanganiso ezimbalwa ezibalisa iPBS News Hour, NPR, leMarist uthi iningi lezizalwane zeMelika azilandeli ukwenzakala emthethwandaba ngodaba lukaTrump. Idale lejuri lidinga ukuba uTrump akhululwe abe ngumongameli wakuqala ukuthoniswa icala lobugelekeqe kumbe ukuthi agwetshwe abe ngolecala oncintisa ukuba ngumongameli esejele. Lolu daba luqoqwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns. Lalwethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudaba kaNcube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.